Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezithiyeneyo zesabelo sezansi emandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimikhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele kathi siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele wonke kusiyale kubofodrikson onkankezi west kwasala izibaya zingalalutho ziyapho okunye okumangalisa nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezindawo zokwelaphela isifuyo eManama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Cullen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-one-stop service.
Samukela okusemthethweni enye lezi ndawo umphathintambo ezenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the January disease.
Ukuvula kwalendawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. I-Mouth South Eco-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha e-Mouth South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni sithengisela amanye amazwe.
UMnumzana Patrice Thala omele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impila kahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezinsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo, njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umeli wequla lamazwekazi e-European Union kuleli uMnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezi thezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuywa kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheni phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane, kodwa umbuzo ukuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasizo zomnotho okukhona ukuthi silesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadala imithelo, kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathintambo wezokulima uMnumzana Davis Marapira wamukele lesi sipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi i-European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelani imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezi lemikhuhlane ukuze izifuyo zethu ziphile kuhlizande siqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingama-26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Elezimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million, njalo isabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi silandela iMaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseManama eGwanda South, ngu-Albert Ncube.